Impi yokucwasana ngobuzwe edume ngelithi xenophobia ivuse ikhanda ngo-2008 elokishini elihlala abayanga eli-Alexandra eJohannesburg. Izakhamizi zakwele South Africa kule lokishi zasukela bakwamanye amazwe zibaxotsha ngodlakela zifuna baphume baphele ngoba zisithi yibo abadala amacala kukoqela lokubatshontshela abafazi. Kwasukela lapho ke ukuhlukunyezwa kwabakwamanye amazwe kwamemetheka ilizwe lonke. Lesi senzo senza ukuthi eSouth Africa lisolwe kakhulu umhlaba wonke ngesikhathi kuvela kumaphepha ndaba la kumabona kude imifanekiso yezizalwane zakwamanye amazwe ezazikhandwa ngamatshe zizife abanye betshiswa ngomlilo. Lokhu kwenza ukuthi uhulumende lehlanganiswe ezizimeleyo basukumele phezulu okwenza benelise kumisa lodlakela. Kodwa ngaleso sikhathi kwase kubulewa abantu abafika amajuma esithupha kwathi izinkulungwane zabaleka emakhaya. Sekube kwavela ke emhlanganweni ophakathi kwahulumende inhlanganiso zizimeleyo lezi zisebenzi ukuthi udlakela olubhekiswe kwabakwamanye amazwe luqhubekela phambili elizweni. Inhlanganiso ye-African Center for Migration and Society e-University ye-Witwatersrand eJohannesburg iveze ukuthi ngomnyaka ka-2011 kubulewe abakwamanye amazwe abedlula ikhulu kwele-South Africa 120. Kwaba linani phose elifanayo lelo mnyaka ophelileyo ka-2012, ikhulu lamachuma amane 140, bonke bebulawa phansi kwezimo ezihambelana lokuhlukunyezwa kwabakwamanye amazwe. Umqondisi walinhlanganiso umnumzana Lauren Landau uthi kudingeka kuthathwe inyathelo lesiphangiphangi ukuze kuqedwe kuhlukunyezwa lokubulawa kwabakwamanye amazwe.
The attacks neither started in 2008 nor have they finished. Obviously, they've changed form. 2008 represented a peak of violence, but there's been attacks almost every week this year, and hundreds of people have died since 2008.
Ezinhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela Consortium for Refugees and Migrants lazo ziyagcizelela ukuthi ukuhlukunyezwa kwabakwamanye amazwe kakuzange kuphele ngo-2008. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gift Ndlovu uthi bahlalele evalweni ngoba kuphela inyanga kungangenwanga ngodlakela ezitolo zabakwamanye amazwe ezinye zitshiswa kusala abantu belimele abanye befile.
Leyo isekhona ekevele iphele xenophobia. La manje uma ungabheka ama-day to day ama-events ayenzakalayo ihlala ikhona. Ma abantu bebhikisha befuna kuhulumende lapho abaluta khona uzothola ukuthi vele batargeta ama-shop ama-Pakistana or ama-foreigners whilst awabo ama-localis abengaluthwanga.
Iningi ke lithi nxa uhulumende engasezanga la macebo ajululeyo wokwakha ubudlelwano phakathi kwabakwamanye amazwe lezizalwane zakwele South Africa isimo singaguquka sibe sibi. Umqondisi ohlangothi lwezobudlelwano kugatsha lwezamasiko kwele South Africa umnumzana Sandile Mamela uthi sehlakalo sika-2008 saba lihlazo elikhulu njalo uhulumende usebenza katalala ukuqeda du umkhuba wokuhlukunyezwa kwabakwamanye amazwe.
It's about time that government embarks on an aggressive drive to actually inform and educate, especially government officials, including the police, to treat everyone with respect.
Kodwa-ke intatheli eZimbabwe umnumzana Mxolisi Ncube uthi kunengi okwenziwa ngezinye izisebenzi zikahulumende okwenza kube nzima ukuthi abakwamanye amazwe bakholwe ukuthi uhulumende uzimisele ukuqeda izenophobia. Uthi esinye salezi zehlakalo sibalisa ukufa kwesizalwane saseMozambique okwenzakalelo nyaka ngemva kokuhudulwa imoto yamapholisa emini libalele. Uthi phezu kwalokhu zinenge ezinye izehlakalo ezibikwayo ezibhedlela lemaofisini abona ngokungenwa kwabantu elizweni.
Uthole ukuthi abantu bahlukunyezwa lanxa umuntu angaze athi ipassport ngilayele permit uthole mhlawumbe uyithiye endlini singumuntu osebanjwa sehanjiswa emapolice station sesiyovalelwa esitokisini kukanti ezibhedlela sesitholeka kuthiwa umuntu obibuye ukuthi azokhululeka ayekwe khonapho ingane izife ngenxa yokuthi kuthiwa akusimuntu walapha.
Incithi zona zithi uhulumende wele South Africa kufanele asebenze gadalala ekudaleni imisebenzi lokuqeda ubuyanga njengoba kuyizo izinto ezidala ingxabano izizalwane zakuleli zisithi abokuza babathathela imisebenzi. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapo.